Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 31 Mpalakazi 2019 ngu Chris Gande ngisithi woza woza mnyaka omutsha 2020 endabeni zethu lamhlanje.
Ngiqiniso kakhulu inani labantu abalambayo emadrobheni lasemakhaya seliliningi kakhulu. Indlala isingenile emdlini eminingi lapha edrobheni. Siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi akula msebenzi ibulawayo intutho ezazithunga kazisekho.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi inani labantu abalambayo eZimbabwe selikhuphukile njalo isikhuthaze inhlanganiso ezijiyeneyo lamazwe omhlaba ukuthi ancedise ngokubadingela ukudla.
Kuni ukuthi abachayeli bahambe bitshana bitshana bangahambisi chayeli imota zigijima kakhulu. Hayi, asifuni lokhu, funi ukuthi bahambe kahle kahle.
Abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwenani labahambayo ngekhefu lalonyaka osekubangele ukuthi bame kwesikhathi eside ezilindweni bemelele ukugcwalisa amabhasi. Lokhu evalelwe uMary Mubayiwa, ikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi inani labantu abalambayo eZimbabwe selikhuphukile njalo isikhuthaze inhlanganiso ezijiyeneyo lamazwe omhlaba wonke jikelele ukuthi ancedise ngokubadingela ukudla. Embikweni esanda kwethula i-WFP ithi sokulabantu abedlula izigidi ezine i-4.1 million abadinga usizo lokudla oluzabiza amadola ayizigidi ezingamakhulu amabili i-200 million US dollars ezasetshenziswa kungxenye yomnyaka ozayo kuphela. Isiphathamandla salinhlanganiso eZimbabwe uMnumzana Niels Balzar uthi ukudla abalakho kuzaphela ngombimbitho ngomnyaka ozayo, yikho bedinga ukuphathiswa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda esiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance.
Ngiqiniso kakhulu inani labantu abalambayo emadrobheni lasemakhaya seliliningi kakhulu. Indlala isingenile emdlini eminingi lapha edrobheni. Siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi akula msebenzi ibulawayo intutho ezazithunga kazisekho. Ngakho-ke abantu abaningi bahlezi ngekhaya abasebenzi. Njalo siyakwazi ukuthi laba abazama ukuthengisa emgwaqweni bahlangana lokuxotshwa ngamapholisa, njalo sebebaningi kakhulu. Baningi abantu abadinga ukudla, ikakhulu abantwana abancane. Le makhaya ngale okungalazulu siyakwazi ukuthi indlala kuphela esigcwele. Abantu abaningi babuya emabandleni becela ukudla bedinga incediso.
Ukudla lokho okwabiwa yi-World Food Program kuyabafinyelela bonke yini abakudingayo? Liyake lincedise ukuthi lani libakhethe abantu abadinga ukusizwa.
Sesilohlelo esithi lona ngesilungu safeguarding, kusho ukuthi lapha siyabe sikhangela ukugcina ukuthi sinanzelele ukuthi ngakuphiwa ukudla akula muntu okumele athiwe ukudla othiwa ngaphandle. Ikakhulu siyasinanzelele indlela abazisebenzisayo ukuthi bayabe bekhangela ukuthi kulowo muzi ukhona yini umuntu ongakwanisa ukuthi asebenze abe banike ukudla, imali yokudla. Nxa kungela isikhathi esiningi imuli ezilentandane, imuli esezinabantu asebebadala kakhulu abangakwanisa ukuthi bezisebenzele bazidingele ukudla. Kodwa kwesinye isikhathi njengoba siphila lapha eZimbabwe sesananzelela ukuthi abantu abadala abane lentandane bathi besiya la yini abesiyadinga ukudla batshela ukuthi ayibizo lakho alikho ngoba kwezinye isikhathi laba abanye abaphansi abasebenza ezigabeni base befuna ukungenisa le politika ekunikeni abantu ukudla.
Libona umnyaka ozayo unjani kusimo sokudla?
Umuma uza kanzima kakhulu ngenxa yokuthi sikhuluma kanje izulu kalikho. Baningi abantu abalokhu bedinga ukudla. Ngakho-ke labantu abancedisayo ukuthi kuthole ukudla abama-church abasincedisa bengaphandle kwelizwe. Siyananzelela ukuthi lo mkhonomi yabo eminye isihlupha njalo bangena labo phakathi kwengcinga zabo. Ikanti le mali yokuthi abantu baphiwe ukudla kuthengeke umumbu isintutshwane. Kuyisikhathi esizaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe leso siyangena kiso ku-2020. Kuyadingakala imithandazo ukuthi uNkulunkulu asize ukuze abantu abaningi bengalahlekelwa zimpilo zabo ngenxa yokulamba langenxa yendlala.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla somanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwenani labahambayo ngekhefu lalonyaka osekubangela ukuthi bame okwesikhathi eside ezilindweni bemelele ukugcwalisa amabhasi ngabangabe befuna ukuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukwethekelela izihlobo labangane njengemvama. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Bekula mabhasi amaningi ukwedlula abagadayo lamhlanje esilindweni esikhulu samabhasi eseMbare Musika, okuyinto engavamanga ukwenzakala ngalesi sikhathi sekhefu. Umnumzana Mandinyanya otshayela ibhasi ehamba umango osuka eHarare usiya kubulawe uthi ibhizimusi liphansi kakhulu kumango awuhambayo lonyaka ngokusilela kwabantu.
Kudakiwe sibili. Ngabe sasuka kudala sifike ngo-7 khathi singama-11 akhula lutho.
Uthi noma kunjalo uxwayisa abanye bakhe abangabatshayeli ukuthi bengagijimisani lesikhathi ngoba kungathela abaningi engozini. Ethi emgwaqweni khona kuzilungele sibili lamapholisa engasakhathazi abatshayeli. Ugogo uMampofu obelubhekise eKwekwe ukuyavakatshela abazukulu uthi okuqakathekileyo ukuthi batshayele kuhle ukuze abantu befika besaphila.
Funa ukuthi abatshayeli bahambe bitshana bitshana bangahambisi chayeli imota zigijima kakhulu. Hayi, asifuni lokhu, funa ukuthi bahambe kahle kahle.
Okusilela kwabahambayo kuthiye lesi silindo silabathengisayo abaningi bephithizela njengenhlala yenza bekhankasela impahla yabo. Omunye umtshayeli ozithi ngushumba ukhuthaze abanye bakhe ukuba batshayele ngonanzelelo olukhulu benakekela impilo zabantu ababathweleyo kanye lezihambi ezikwamanye amabhasi ngokusebenzelana kuhle bona ngokwabo njengabatshayeli.
Fanele sidiphe amalayisi sikhanyelise futhi ma singena amarenki lapho abanye bangena ngesiqubu. Kanye kula bantu ababedakiwe ababekhona emarenkini abanye ababoni. Kanya kuyabangela ukuthi
umnumzana Nathan Sambaza otshayela umango wokusuka eHarare esiya eGweru uthi izimoto ezinkulu ezifana lamarori athiwa ngamagonyethi kumele abatshayeli bezinye izimoto bezinanzelele kakhulu behlise isiqubu zikhathi zonke ukuze bebone kuhle bevikele ukuthuzana lazo. Amapholisa abikwa esithi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo selifikiwe kwabangama-30 ngekhefu lekhisimusi lonyaka. Abohlangothi lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe babika ukuba iningi lalezi ngozi zibangelwa ikuphosisa kwabatshayeli ngokugijima ngesiqubu esikhulu lokuncintisana labanye abatshayeli ukuze bathole izihambi eziningi ukwedlula abanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Elokhu evalelwe uMary Mubayiwa, ikhosikazi lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, Umeri wetheswa amacala ambalwa aqoqela ukuba wayefuna ukubulala umyeni wakhe ngesikhathi egula esesibhedlela kwele South Africa. Amagqwetha kaMbayiwa ethule isicelo emthethwandaba weHigh Court sokuthi ahlawuliswe isibambiso sebail esithi kawaboni esethusela abafakazi njalo icala lokuthi wayefuna ukubulala uChiwenga lingamanga. Izandla zikaMary bezibotshwe ngamabhandishi athi ngamanxeba awebhomba eladubuka eWhite City Stadium kobulawayo ngomnyaka ka-2018 emhlanganweni weZANU-PF. Kodwa abachuchisi bathi kulobufakazi obunenge obuveza ukuthi uMbayiwa ngempela wayefuna ukubulala umkhakhe njalo ulakho kubaleka elizweni ngokwesaba amacala abhekane lawo. Umanji uthi uza kwethula isinqumo sakhe engahlolisisa okwethulwe emthethwandaba lamhlanje. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana kucacaphulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende engowebandla leMDC.
Njengoba ehambile ekhothi namhlanje phambi kukajaji, umlandu ukuprosecutor ukuthi atshengise ujaji ukuthi kunezizathu ezigcinileyo ezibambekayo futhi njalo zokuthi umuntu lo angaphiwa ibheyili. Kuthi ukuthi ngalezo zizathu-ke nxa zingalethwanga lezo zizathu kumele aphiwe ibheyili. Sasibona abantu bemeda abaningi baphiwa ibheyili. Akulandi ukuthi icala lakho linganani. Kukhangelwa kuphela ukuthi wena ngumuntu ongabaleka, ngumuntu onga-interfere nama-witnesses, uphambanise amaphoyisa ngenxa yezemisebenzi wayo. Yizo izizathu ezivumakalayo zinalezo. So sizakhangela sibone ukuthi yona leyo kesi iyabe izaphetha kanjani.
Nxa sikhangela abajujisi bathi balibofakazi obumangalisayo kuze buya ke amagqwetha akhe athi hayi amacala lawo ngazani amanye ngokubumbabumba nje. Umanji siyakuhlolisisa gonoku kuyamthatha isikhathi esinganani umanji ukuze aphumele esinqumo?
Konke asithi mhlawumbe indaba yakhona iphambi kukajaji kumbe iphambi kukamanji. Yinto angayilalela khonapho ahle enze isinqumo sokuthi uzamnika ibheyili kumbe uzamnithi. Kumbe nxa kulama-submissions abantu bekhulumeka ama-prosecutor ekhulume kakhulu namaloya akhuluma imicijo eminingi baletha amakhesi wabhala izinto eziningi angaphiwa i-chance yokuthi athathe mhlawumbe 2, 3, 4, 5 days mhlawumbe even a week yokuthi abhale i-judgment. Ngoba remember ukuthi i-freedom yomuntu ukukhululeka kwakhe siyakuqakathekisa ku-constitution. Wonke umuntu ulelungelo lokubana abekhululekile. Lo marriage benga layo ulelungelo lokuthi abekhululekile ngoba kakagwetshwa phela. Okutho ukuthi i-bail application yonke is every bail application is an urgent matter. Yonke i-bail application siyijahile. So akumelanga inkundla layo ibonakale sithatha isikhathi eside kakhulu ukuze ilethe isinqumo. Iyabe sisephula amalungelo kwalowo obotshiweyo.
Siyabona njalo uyise uKenny Mbayiwa, uyise kaMary Mbayiwa, usethe indlu yakhe esedorobheni leHarare angayifaka ibe isibambiso sebail. Kuvame kanganani kona ukuthi uyise umntwana abuye le nto enje?
Kube kungumntwana akho ongezani. So singakubona ngaleyo ndlela kodwa ibheyili isibambiso sokuthi umuntu lo oyetheswe icala angabaleki. So kuyakuthiwe uyabhadala imali ezakwenza ukuthi nawe uzibophele ekutheni uzabuya ecourt. Esikhathini esiningi senza njalo. Emuntwini esibona engazani imali nedle into encane kuye kungathi waletha ama-title deeds endlu yakho abe ebanzi. Nxa unayo indlu ungayibambisa indlu yakho. Nxa ekhona ofuna ukuthi afake eyakhe imali kumbe afake eyakhe indlu kuvunyelwe ukuthi laye angabambisa okwakhe.
Ye, singathi wena kodwa ngombono wakho ubonani kuyaphumani kola?
Ikhefi le mina ngokubona kwami kubana yikhefi elinezompolitiki eziningi phakathi. Ekade sifisa ukuthi sikubone njengamadoda ukubana umthetho u-aplaywa usetshenziswa ngendlela efaneleyo kungakhangelwanga ukuthi lo nguzibani lo nguzibani.
Alo-ke ngumnumzana ucacaphulu igqwetha elilwela ilungelo likazulu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo uphulu ngowe-MDC.
Yebo 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 mthokazi omuhle zimpapo omuhle okhulumayo ngumike hove ngithanda ukuthatha leli thuba lokulibonga lonke basekeli bohlelo lwabatsha olwe The Connection ngalomnyaka ka-2019 ngilethemba lizoqhubeka lisekela ngo-2020 namhla ngo-8 ntambama kuhlelo lokucina lwalonyaka liyanxuswa ukuba lisho imibono yenu ephathelane leli kubone kusenzakala eZimbabwe lonyaka leli kukhangeleleyo ngomnyaka omutsha libona ngani ilizwe lilakho thuthuka na ngomnyakozayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wephezulu wakwele Sudan unqume ukuba alengiswe amalunga ebutho angamachumi amabili lasikhombisa afunyenwe elecala lokuhlukumeza lokubulala abatshengisela besola umbuso ka-Omar al-Bashir. Umongameli Denis Sassou Nguesso wakwele Republic of Congo usekhethwe njalo libandla lakhe ukuthi ancintise elimele kukhetho lokudinga umongameli oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Amakhulu namakhulu abantu abasekela iqembu lakwele Iraq elabesishiya militia bahlasele isigodlo someli welemelika elizweni lelo babulala imitshina yamakhamera kulandela ukuhlasela kwemelika ngendizamtshina zebutho kulelo lizwe kwabulala abesishiya abangamachumi amabili lanhlanu. Umongameli Donald Trump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esethesa abe-Iran umlandu wokuhlasela isigodlo semelika. Ngilithi umnyaka esiwugqiba namuhla ubunzima kakhulu osekuchiye abanye besithi nxa kungabanga lobubelo kwezomnotho umnyaka ozayo uza kuba lobunzima obuphindwe kanengi nengi. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usezame ngamandla akhe wonke ukuvuselela umnotho welizwe kodwa kukhanya kusehlula. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi umnyaka lo utshengisa ukuthi ababusayo sebephelelwe ngumphako.
Umnyaka lo ubungumunye iminyaka enzima empilweni yabantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bathwale nzima kakhulu economically, umkhonomo usuke wawa, imali yayingasathengi, abantu abasebenzayo amaholo abangasathengi lutho. Yakhangela njalo lezitolo kungasela mpahla, impahla sezidura lapho ezitholakala khona. Sabona ukuthi imali yabantu iphinde idenwe, igcine iluza ivalue kakhulu. Sangena ezibhedlela abantu bakuthela kakhulu ngoba kungela mithi, amadokotela ayengekho emsebenzini ebustrike lamanesi. Uhulumende sehluleka kulungisa udaba lwa amadokotela ke lamanesi. Yikho-ke economically kube umnyaka onzima kakhulu, health wise abantu baphelile kezibhedlela ke. Siphinde njalo sikhangele lo mkhathi, umkhathi izulu kalikho. Uyathengisela futhi ukuthi 2020 uzaba umnyaka onzima kakhulu. Uhulumende okhona kalaklu ukuthi i-economy le angayilungisa njani, kalaklu ukuthi angalungisa njani ezemfundo lezempilakahle ezibhedlela. Abantwana beZimbabwe bathwele nzima njalo bakhalele ukuthwala nzima besiya phambili ngo-2020. Akulabo ungcono sibona ingani bungaba khona.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngeyomunye njalo usomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga.
Ezomnotho zibe zibimbi kakhulu, ikakhulu nxa upresident wathi engena wathi Zimbabwe is open for business. Thina abanye sayesithi encine ukhangelela amabhizinesi amafactory, kanti yena ukhangelela amabhizinesi okuthengisa ama-juice card lexakuxaku. Njengani ubona kwesi sikhathi ihambe ethenga uxakuxaku nemthemiswane khona le khwekhwe, utshengisa ukuthi uqhuba ibhizinesi. Ayisikho lokhu esasikukhangelela. Ungakhangelela ukuthi abantu abesithemba ukuthi bazathenga ngezimali amatisha, amasotsha, odokotela, yena ulwa labo ubathwalela umqwayi, kafuni kubabhadala. Bangathi bayakhuluma ngokuthi babhadale imali encane, ubathela umqwayi futhi abacotshe lo msebenzi ethi kafuni nakubabona lapho abasebenzela khona. Njengobuke wambone zama ukuncenga odokotela kodwa hayi kwehlule. Yikho-ke ngaleyo ndlela hhayi ezomnotho zimi kubi. Ungakhangela ukuthi amakhisimusi amaningi abantu babe bejabula lo nyaka, hhayi nanxa ingozi ezizakala emgwaqweni yizo ezikutshengisela ukuthi hhayi abantu bezimbabwe bebengayanga ndawo zibe lutshwane nje lanxa sikubonga ukuthi akumelanga abantu base kodwa yikho esigeja ngakho ukuthi abantu babejabule okunganani.
Ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi ilizwe lizavula amasango lingenise abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni kodwa abanye bathi uhulumende ukhanya evala lawo masango. Unkosazana Rita Ndlovu ophatheke kwezombusazwe uthi umnyaka lo esiwugqiba lamhlanje ubumubi kakhulu.
Hawu unyaka lo unzima shuwa. Akulalutho oluhle ngoba asikwazi lawona lo ubuya ukuthi singaze sihlabe sithi omunye uyabuya. Ukuthi kuyabe kulomehluko vele kakukhanyi lutho. Nokunye sekusengezelela futhi nezulu lakhona kalikho. And lohulumende lalokhona usithwalela ubhulo kokuthi yonke into vele yaye. Ungabona kudula impuphu, kudula ithubela, kudula i-cooking oyile okuyikho okuyikho okudliwa ngabantu kungasiwo lento okuthiwa yi-luxury. Hhayi kunzima. Kunzima sibili hhayi akuwamanga kahle. Kungasikwazi ukuthi kuzahamba njani.
Kambe umnyaka esiwusungula kusasa uzabe ulobubelo na? Lo ngumbuzo iningi elizibuza wona. Umnyaka ka-2019 ugqitshwa lamhlanje uZulu esithi akakhangelelanga okuningi eminyakeni omutsha ngoba ehlulekile konke abekuhlelile ukukwenza ngalomnyaka. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umumo oduma wembese idolobho lakobulawayo, abantu badangele ngale langale kuzwakala ukuduma kwezingoma kodwa iningi alijabulanga njengalokhu okuvamileyo nxa kuphela umnyaka. Abantu abaningi bathi akukho okubathabisayo ngokungena kumnyaka omutsha ngaphandle kokubonga umdali ngesipho sempilo. Bathi njalo impilo iya isiba nzima ngamandla ngoba nanku behluleke ukuthenga abakade befisa ukuthenga ukuze bajabule lemuli zabo ngekhefu lekhisimusi. Unkosikazi Linda Dlodlo isakhamuzi sakobulawayo uthi umnyaka ozayo bawufaka ezandleni zikaNkulunkulu ngoba bebhekane lobunzima obukhulu ikakhulu kumumo wezomnotho.
Ukuthi uNkulunkulu asikwanisele ngowama-resolution siyayenza but kunzima ukuthi siwagcwalise. So sesikhangelele ukuthi uNkulunkulu angasigcina asenzele asikwanisele yena. Yikho kungaba ngcono ukuthi at least sigcwalise ezinye izinto. Ngoba singaze siwenze asikwanisi ukuthi siwagcwalise ngamandla ethu ngaphandle kokuthi uNkulunkulu angenele.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Nkosenhle Hadebe uthi bafisa impilo enhle lokuthi ubunzima bempilo bube nganeno.
Umnyaka ka-2019 yimi ubungumnyaka onzima. Bengilezi fizo zokuthi u-2020 ngingene nje njengendlela engiplane ngayo ukuba izinto zami zenzakale kakuhle. Sikhangelele nje ukuthi kube lo tshintsho ngikwanise ukuthi sisebenze senze imali lathi sikwanise ukuphila kakuhle. Yonke into nje yehle ibuyele esimina de kuyiso sona eminyakeni edlulileyo. U-2019 ubenzima kakhulu okungangokuthi le Christmas le esiyidlalileyo asihlalanga sijabulile njengokuthi besijabula njani iminyaka yonke.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Linda Ncube uthi umnyaka bawugqiba lamhlanje bebhekana lenhlupho eziningi njalo bafisa ukuthi uhulumende angenele asize abantu ngokudla loba impuphu lethukela kungasathengeki.
Lezikhalazo eziningi kuyadula zonke izinto kazithengeki, ompuphu kakuthengeki, hayi indlala izasibulala. Siyadubeka shuwa, siyathanda ukuthi uhulumende ngabe uyangenela ancedise. Sibone kwezinye indaba abanye abantu baphiwa izinhlanyelo, baphiwa oni. Thina siyadubeka shuwa, siyafisa ukuthi uhulumende angenele njengezikolo. Silabazukulu abalabo baba babhubha obaba babo, sicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela ikakhulu ukudla. Sibasathengeki impupha kusathengeki ithukela kusathengeki.
Unkosikazi Duduzile Nyathi uthi kunzima ukuthi benze izinqumo zalokho abakufisayo ngomnyaka ozayo ngoba imali abayiholayo ingayindawo.
Umnyaka ozayo obuyayo sikhangelele ukuthi uNkulunkulu asikwanisele ngama resolution siyayenza but kunzima ukuthi siwagcwalise.
Unkosikazi Shield Mwembwe uthi ufisa ukuthi uhulumende ehlise izinto.
Njengabazali abalabantwana sikhangelele ukuthi ingabe izinto ziyatshintsha ihulumende yethu ingenele bakithi sincedise ngoba akusele omunye umuntu ongalwisana lezi zinto lezi ezinzima esizibonayo. So sikhangelele ukuthi aluba ihulumende ingangenela izinto ziyehle lamaskufi zabantwana ayehle next year.
Izakhamuzi eziningi zakoBulawayo zithi kunzima ukuthi bahlele izinqumo zezifiso zabo zomnyaka ozayo ngenxa yobunzima obukhona elizweni. Iningi lithi lifisa ukuthi uhulumende alungisise umumo okhona elizweni ukuze banelise ukuphila ngcono. Nimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Akulaleki lamhlanje ye ingoma ka Something Soweto featuring DJ Maphorisa isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi inani labantu abalambayo eZimbabwe selikhuphukile njalo isikhuthaza inhlanganiso ezijiyeneyo lamazwe omhlaba jikelele ukuthi ancedise ngokudingela uZulu ukudla. Abachayeli bamabhasi bakhala ngokwehla kwenani labahambayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.